Endabeni zethu lamhlanje lilokhipi Dube. Kulezizalwane zeZimbabwe ezithakazelela ukukhethwa kukaMnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi abe ngumongameli webandla le-African National Congress kwele-South Africa. UMnumzana Christopher Mtswangwa uthi akula ongamisa uGeneral Constantino Kuvea Chiwenga ukuthi abe ngumsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sizahlolisisa uhlelo lwe-biometric voter registration exercise olwenziwa yi-Commission yeZimbabwe Electoral Commission osolungezelelwe. Inkampani emba igolide iVumbachikwe Mine inika abantu asebekhulile izibulibocho zekhisimusi. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele uhulumende weZimbabwe asebenzise imali yebhajethi yomnyaka ozayo ukuthi akhathalele abantwana. Ilizwe leZimbabwe seliyingxenye yenhlanganiso yeFreestyle Football Federation. Sizalinika okuningi ngodaba lolu. Kulasiduku lamhla kuhlelo lwabatsha The Connection sixoxa ngokwenzakala elizweni leZimbabwe kwezombusazwe lezenotho. Kambe abasakhulayo balubona njani udaba lolu? Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngaphansi 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kilo shortwave. Lingakhuthwa ukuthi sikuWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.